Ngize abantu sebeyingifonela bekhuluma le ndaba yokuthi okwesikhathi ngiwuminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthi engasakwenza kona iflemashena eMalaysia sathenga njani. Ngakhuluma kuparlamente sathenga iflemashena ezingu-4 laphayana iflemashena eze-Malaysia zize ziyinyamalale igovernment yase-Malaysia yayesisithi yona isisithengisa into engayezi i-R200 777-200 sebethengisa bathi bafuna ukusithengisela ne-70 million zingu-4. Uhulumende yodwa kumele ukuthi abhadale i-70 million ukuthi athenge amafulemethina angu-4. Azange sikwanise njenge-government ukuthi babhadale. Kunjalo njalo mina ngivela ngibamba imali, imali yayibhadala ngogavena waphonga ukubhadala imali yokuthi athenge 2 amafulemethina. Sahluleka ukuthi sithenge zonke amafulemethina engu-4. So angazi ukuthi bakhulumani indaba leyi u-president uyayazi, mina ngangireporta kuye singu-vice president. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani, bangaze abasibuzanga ukuthi indaba yahamba njani, but ku-parliament ikhona sayikhuluma. Akulalacala, akulalandaba, akulalacala.
Ye, manje balazisile yini njengoba sizwa besithi bazalivalela amahhofisi?
Ngingazi ukuthi amandla lawa bazaphiwa bayawathatha ngaphi, baphiwa ngubani. Kulo president umkhulu wepati ngu-president and u-president nguye ongatshela mina ukuthi ugumbo ulecala, and njengoba ngisithi mina u-president uyayazi indaba yangikhona, and iframathina lezi ezintu ziyazakala elizweni ukuthi sathe ngiframathina ezimbili. Sahluleka ukuthenga zonke zingu-4 ngoba sahluleka ukuthi sibhadale $70 million. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani, baphonga ungufana nje, nathi zihlani bayahlanya.